Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali puka njani zilugandaba. Hola mugela emsakazweni we Studio 7 olwesibili mhlazi u 3 Zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gande impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na khona kule mbiko yokuthi uluhlu lwabavoti i-voters roll aluhlelwanga kahle.
Nxa ukuqilibezela kungazange kuphele, abantu bengakhululekanga, i-voters roll ingekho, kusho ukuthi vele ukhetho lwakhona luzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona.
Abathengisa ezitaladeni koBulawayo bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yabo yokuthengisela evinkilini leNkulumane Complex.
Vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama-vendors, isize lama-supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edorobheni.
Sizaliphathela le ndaba ezivela kwele Melika.
Abantwana badakuba violated, udliwe mulwa, or being abused in any other way.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gande impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na nanku uluhlu lwabavoti i-voters roll luthiwa aluhlelwanga ngemfanelo, njalo kulamagama abantu abangelazithupha. Abamabandla aphikisayo bandise ukukhalaza ngemva kokwethulwa kwempumela yokhetho lanxa impawu zokuthi ukhetho aluhambi kuhle ziyabe zikhona phambilini kwalolu khetho. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo ethi Mbatshelu isiveze amagama amaningi alenombolo zesithupha ezokuzibazela ezilakho kusetshenziswa ukuqilibezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Izathandabuza vele impumela yakhona, futhi izafana lazo nalezi ezihlala zikho, ngoba nxa ukuqilibezela kungazange kuphele, izinto zingenziwanga ngendlela, abantu bengakhululekanga ukuthi bakhankase, i-voters roll ingekho, kusho ukuthi vele ukhetho lwakhona luzahlala kulukhetho olulentandabuzo ekhona kumbe ukusolakala okukhona, ngaphandle kokuthi kuze kuvuleke i-democratic space ngendlela ecacileyo, yikho ukuthi kungabi lokuthandabuza.
Kukhona ukuthi amabandla ezombusazwe engangeni kukhetho ngenxa yokuthi into kazihambe kuhle. Ukubona njani wena khona lokho? Linyathelo yini elimele lithathwe ngamabandla aphikisa?
I-voters roll izohlala iyindaba esegudini ngemva kukhetho, ngoba vela ikaze yahamba kahle kusukela ngesikhathi sikaMgaba. Kubonakala sengathi isetshenziswa ngendlela yokuthi abayiba baphethe izintambo zombuso baqhubeke belokhe bekhonapha. So yona leyana into yalana nxa ingazange ilungise iza kuba yiproblem enkulu kakhulu. Kodwa ke mna yake ngicabanga ukuthi abantu ukuthi bakunqobe khonokuyana, ngabe even ngaze yenziwe njani i-voters roll, abantu basukume bebonke bavote ngendlela yokuthi bafuna bona laba abantu abayenza i-voters roll ngendlela lo baphume embusweni. Yikho kumele ukuthi khona uzula kwenze khona, ngoba ukukhala ngayo iminyaka leminyaka kugcina sekusiba yilokho abathi tired story or narrative ngesiNgisi. So kumele ukuthi ilungiswe khona phani ukuthi abantu uzulu njakasuku matayi sesidinywa, sisala ndaba lokuthi i-voters roll ikhona kumbe ingayikho, kodwa sesisala khona lokhu ukube lokho sibusa nge-voters roll emanipulatwayo and stuff.
Siyabona ukubana sekule mbiko esiphumile embalwa ekhomba ukubana uluhlu lwabavoti i-voters roll ayihlelwanga kahle. Wena ubona njani lokhu? Akusoze kube yiyo na indaba egudwini ngemva kokhetho?
inyathelo elokukhalala ukhetho ngaba linyathelo elihle kakhulu. Elihle kakhulu kodwa lidinga abantu ababambene ukuthi bengathi asithi abaphikisa bethi siyakhalala ukhetho bonke bakuvuma. Manje uhlupho ukuthi kulabo somathuba ukuthi lingathi kasibenzeni khona omunye uvuka efuna ukuthi ayiphatheka kube nguye. Ngoba ukukhalala kusebenza kahle nxa kufana lokuthi nxa ukuthi ukhalala ukudla. Yabona nxa ukhalala ukudla kumbe ungumuntu obeqakathekile kuleyo ndawo abesekhalala ukudla. Kuyabonakala ukuthi ukhalala ukudla lokhena kuba lento esingathi khona kuba lesisindo. Manje uhlupho lukhona khathesi nxa amabandla ephikisa evele engaqinanga kahle ebuthakathaka. Ukukhalala kwakhona akubi ngendlela ewell coordinated. So kungenza ukuthi vele nje kube lithuba lokuthi abanye bahambe baye contest bese kungathi kunika illegitimacy kukhetho lukhona. Kodwa nxa kungavume kungenzakala ukuthi bonke bathi stay away mbona ngathi ungabe kuyi message enhle kakhulu engaba lesisindo
lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Abathengisa ezidaladeni kobulawayo bathi bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex lapho abazaqalisa ukusebenza khona kusukela ngenyanga ezayo kumbe ekambimbitho ngendlela yokwenqabela ukuminyana phakathi kwedolobho. Unkosazana Debram Gasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo waliqhubela osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lokujabula kuthize ngoba ngesikhathi se-COVID 19 labana kukhulunywa kuthiwa sikhonje se-ECBD abantu abayithengisela ezindaweni zabo lapho abahlala khona. City Council lathi thina we-BVTA nesibambane labo abangani bethu basinika indawo ye-City Council saphiwa lekuyimali saqalisa ukwakha i-vegetable market esenkulumane complex. I-vegetable market leyo ingeyokuthi isize ama-vendors isize lama supplier bengagijimi betshona besiya minyana ku-CBD edorobheni kodwa behodise. So sile market yethu enkulu kakhulu eyiyo esithi singayikhangela ngo-2023 ezanceda kakhulu abayibo ama-producers labahodayo ama-vendors ukuthi bengahambi uma ngomude semalokishini lapho kulama-vendors khona amaningi bazabe besihamba khona ngale besiyahoda. Sikhangelele ukuthi vele leyo market siphelile khonapho ku-February March. So ngekunye thina esizithi ngapha njenge-informal sector ye-BVTA hayi siyathaba kakhulu ngoba sile plus kukhona lokho ama-vendors ethu labanye ama-producers bazothola izindawo zokuthi bethengisele bewodise bethengisele beseduzane okungasuke kuba cost okungasuke kubele congestion okungasuke kuba i-cost kakhulu ekuhambeni lekuvukeleni loku behambe uma ngumuti ozayenza ukuthi bedinge lezi nqola lani lani bayasebehode eduzane bethengisa.
Kukhona yini okubambekayo elakuthenjiswa nguhulumende kumbe ikhansile yakobulawayo kumbe ngokwenu ukukhankasa ukuthi kuzadala umahluko
mayelana le city council kanye lohulumende? Okwakhathesi hhayi akulalutho abasithembise lona akudla sibile sizintandane sizihlalile sizodwa sichova sizodwa sisebenza njenge-informal sector ngaphandle kwakhona ukuze ukuthi ikhansili ibambane lathi sayikwanisa ukuthi sinikile sakwanisa ukuthi siyakheleyo makhethi. Kodwa okunye lokokuthi singathola noma sithole usizo okwakhathesi kakula lohulumende uthule ukhangele uyabukela kuphela kula lutho angalwenza. Kuningi ade sithembise khona singananzelela ukuthi besithembise even ne-voluntary scheme eyokuthi sikhiphe yamapentsheni akuphumelelanga kodwa yinto esemqoka yinto okwakukhulunywa ngayo ngayo ukuthi kuzayenzakala ukwenza ukuthi nxa sisiba lelo kuzenzi sibe formalize sibe lathi njengezisebenzi ezizahamba ndaweni njengalezi ezihola ezilamaphesi kodwa kuphumelelanga. Sizesikhangela njalo nakhona ukuregister ama-companies kule ndaba leyi esebhudini ekhulunywa ngama-PVOs lama-trust ukuthi khathesi uhulumende asavumeli ukuthi abantu beregister ama-company abo kumbeni beregister abafuna ukukwenza njengenhlanganiso bevodo. So ngokunye lakho okuzanqabela okuzayenza ukuthi abantu bebuyele emuva, abantu bengakwanisi lokuthi beregister ama-company abo, bengakwanisi ukuthi beregister njengama-trust. Sokudla umthetho lo omutsha ozafunywa nguhulumende osegudini lokukhulunywa ukuthi sokumele sihambe sonke singene under sifole under uhulumende, khona kukuningi okumele sikwenze sisodwa. So ngokunye lakho osokuyenze ama-programs ethu ehla kancane kungasaqedakali kungakhanyi, labangani bethu bona laba abasinika izimali zokuthi sithuthukise amabhizinisi ethu lokuthi sizame ukuthi senze njani, labo sebeza kwehla ngoba bengazwisisi ukuthi uhamba njani.
Hello ke ngunkosazana Debra Mgasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Elebotswana lithi liyakhathazeka ngokuhanjiswa ngabomalayitha kwabantwana bokuza abasuka kulelo lizwe besiya eZimbabwe kumbe kwele South Africa bengela maphepha njalo bengahambi labazali babo. Lokhu kuza ngesikhathi abanye beZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe besebenzisa umalayitha uchaphisa abantwana imingcele ukungekho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Ugaja olubona ngokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana olwe-immigration lukhiphe umbiko okukhumbuza uzulu ukuthi abantwana kumele bachaphe umngcele behamba labazali bobabili. Umbiko lo uthi uma abazali bonke bengekho kumele kube lencwadi ezeneleyo ezinikeza abahamba labantwana imvume yokuchapha labo umngcele. Isikhulumisa amapholisa kwele Botswana uMzanani Yebakali uthi izehlakalo zokhanyiswa kwabantwana bengelabazali njalo bengelancwadi eziqondileyo ziyaqonga ikakhulu ngesikhathi sekhefu. Emavikini asanda kudlula kubanjwe imoto ebeyisuka kwele South Africa lubhekise eZimbabwe labantwana abayisithupha bengela maphepha aqondileyo okuhambisa njalo kungela bazali. Abanye abeZimbabwe abasebenza phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa basebenzisa umalayitha ochaphisa abantwana imngcele. Umzana Nqaba uThomabena umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingaqondanga.
Thina njengobukhokheli beZimbabwe community siyakugxeka ukuthi abantwana bahanjiswe ngabomalayitha bengelazincwadi. So lenyanga ezintathu simemezela ukuthi abantu kabalungise amapassport abantwana, kanti lokuqaleni komnyaka sakukhuluma ukuthi umuntu nxa esazi ukuthi yena abantu abakhe baseZimbabwe yena useBotswana kumbe useSouth Africa ufuna ukuthi adlale labo ikhisimusi kumele avela budget aba-applyele amapassport a-applyele lo gogo kumbe lalo gcina abantwana ukwenza ukuthi abantwana bengahambi bodwa.
UMabena uthi ungangcono abazali kube yibo abalanda abantu ababo lapho abakhona uze bayichitha ikhefu labo kulokuthi babahambisa ngendlela ezingekho emthethweni.
Satsho futhi sathi thina nxa kuyikuthi umuntu uyehluleka ukuthi atholele abantu abakhe amapassport ngcono yena ahambe ekhaya ayedlala ikhisimusi labantu abakhe. Nxa kuyikuthi uyasebenza ngesikhathi sekhisimusi kakhulu labo abasebenza ema-restaurant akalinde kufika uJanuwari uFebruwari abe sehamba ayebona abantwana kulokuthi ahambise abantwana ahambise labo gogo abagcina abantwana ngomalayitha bengela amapassport.
Esinye isizalwane seZimbabwe ehlala eGaborone uMzala Dumezwe Ncube uthi akulunganga ukuhambisa abantwana ngendlela ezingekho emthethweni walokhu kulakho kwafaka engozini ezithiyeneyo.
Actually kuningi okungehlakala ebantwaneni uma besendlini bona njengomzali ungekho eduze. So kuningi kungenza abantwana balakhuba violated udlwe mulwa opinga abused in any other way bona njengomzali awusokube kwazi kwenzakala endlini
ele Botswana lekuthi liza kuqhubeka liqinisa MK ukhetho kwenqabela ohanjiswa kwabantwana ongekho emthethweni i-child trafficking yona eqhela umhlaba wonke jikelele kumhlangano obanjwe edolobheni le-Francistown ekuqaleni kwayona le nyanga ogqoqwe lugatsha olubona ukungena kwabantu elizweni ole-immigration lumanyene lwabenhlanganiso yamazwe aphetsheya owe-European Union kuvele udaba lokuthi abanye abantwana abancane bezimbabwe bathathwa besuka kwele Botswana bafike basetshenziswa emapulazini bengaholiswa ngezinye isikhathi inkokheli yezombusazwe yathembisa olandelisisa lolu daba ikakhulu endaweni esisemngceleni lezimbabwe ngoba abanye abantwana betshiyiswa isikolo uzasebenza kwele Botswana ukugcina kudala olunye udubo lokuyophulwa kwemithetho e-child labor ngingumqondisi dubo wendaba ze-studio 7 ngise-Gaborone kwele Botswana.
Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zamukela ngenjabulo amazwi kahulumende weZimbabwe awokuthi uzaphathisa abanamaphepha weZimbabwe exemption permits asephele umsebenzi ukuthi baphenduke ekhaya. Uhulumende uthi uzaphathisa izizalwane zeZimbabwe ngokungazibhadalisi umthelo wempahla zazo i-customs duty. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulamadoda ayisithupha abotshiweyo ngemva kokugqekeza endlini kasomabhizimusi wakwele West Khwekhwe bantshontsha imibhobho emihlanu. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sekulitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ndingokanjani nakunoko amasisondela ku-2023 sesisondele lapho sikhangelela khona ukukhululeka njengabantu bezimbabwe sifuna sisebenze kanzima sikhiphe lihulumende asilamsebenzi sizihlalele emakhaya kakulanga ngithi umsebenzi ifawula kuphela abantwana bezimbabwe sebephitha ngokufika bebulalana usizo elingakanani ngenxa yemisebenzi bebanga khona ngale besemagodini bebangaunje na phansi esizegodini ngayokulalana ngapha singekho kwa 15 kwizezithuka aqhumana manikhanda umuntu ofu aqhunyelayane ngendaba amagrathi ligodini. So abantwana bezimbabwe asizameni ukhipha lihulumende kusikela ehulumende encindezeli uhulumende ngelamisebenzi.
Studio 7 yabingelela abasakazi nabalaleli bonke. Hhayi ngimzwile ubaba ethi yena usemidlands isangoma siyamtshela ukuthi ubukhosi buyeza emathebelelini. Hhayi angimphikisi kodwa ke thina nje MRP ubukhosi obugoqeli obusihlanganisa lamashona lamandebele asisabufuni ngoba busehlule ukuthi siphilisane lamashona. Thina sesibhekane lobukhosi bethu singumthwakazi kuphela ngoba lokho wazama uJoshua Nkomo ukuthi esihlanganise lamashona kwathola sekuthi amashona asihambela ubuqili ibambana labelungu besibulala ngegugurawundi ngalokho hayi sanelisekile ngamashona ukuthi kuyabusa upresident wesingebeleni asikudingi mayebusa lowo president esihlanganisa lamashona. Hayi siyabonga asikufunda kubona lokho. Thina sithi phambili nge-MRP phambili ngokuphuma eZimbabwe thina sifuna upresident ozasimela siyimthwakazi. Asilandaba lokuthi lingebele iqalanga litonga linambiya lisuthu lixhosa kodwa kuphela maye ngwangapha kwagithi komthwakazi. Hayi siright sinjalo ngiyabonga.
Ngiphathele liphuka ngibingelele bonke abasakazi be-Studio 7 bonke intatheli zethu ze-Studio 7 labalandeli abalaleli bonke abestudio 7 lama-citizen wonke abasapota ukubana elizweni lethube lenguquko ngukhulu kankunzi lo ngilifisela umnyaka omutsha lonke unkulunkulu aligcine zonke izinhliziyo zethu nxa sithandaza ngaphelisi ebusuku unkulunkulu asincede sonke sibe lelayithi lokuthi silwise usathane oselizweni lethu simnqobe ngathi unkulunkulu lonke angaligcina lingene kahle emnyakeni omusha sithandazeleni inguquko sonke lapho esikhona ngendawo ngezindawo sithi nxa sithandaza sicele unkulunkulu ukuthi asincede sinqobe usathane ophethe ilizwe lethu ngokhulu kankunzi niyabona
Happy New Year! Happy Christmas! Studio 7. Siyathaba kakhulu ngokusithumezela inews. Sicela kulo mnyaka ka-23 libe lisizame kakhulu ngenews ezobuqotho. Siyacela. Kathi selesikhalalelana ukusinikeza inews. Singogogo.
Elelo kustudio 7 linjani? Happy New Year wonke umuntu. Happy New Year laphana inkosi Mgcinelo lina. Bonge nilonke laphana udathele zakithi elisethe indaba ezimnandi laphana. Ngithanda ukubonga kakhulu intatheli yethu entsha laphana umama ugena kakhulu indaba ekuthela sinikeza zona eminyakeni edlulileyo libe lo mnyaka omuhle inkosi isigcinele lina ngiyabonga ngathanda ukuba
salubonani wasakazi labalandeli beStudio 7 angeke uyanda kakhulu ngamazwi ngithi njengoba namhlanje kumhla ka-1 January okutho ukuthi emavikini amabili alandelayo izikolo ziyavula so ke siyazi udubo lwezikolo ukuthi ezikolo kuhamba njani besicela nje kuhulumeni ukuthi ekenanzelele kakhulu mayelana nge-school fees lapha ngigcwele kakhulu nge-school fees ngoba i-school fees njengoba mina ngikhuluma labantwana abaseboarding abantwana laba ithi umntwana ubebhadala 4300 eyedwa kodwa bathe bevala izikolo kwaba le-report ethi khona uma bevula izikolo kufunaka imali yakhona isikhuphukile isiyi 6900 okusho ukuthi vele siyi 7000 kambe lake lakubona ngaphi khona ukuthi kuthiwa kule school fees esikhuphuka from ku 4000 sisiya ku 7000 lake lakubona kathi konoko kunjalo abantu kuyazakala ukuthi kabasebenzi itsho bona abakuma diaspora emazweni anje ako South Africa Botswana basemazweni nje ngegama kuphela kodwa vele i 90% yabo laba bantu kabasebenzi asisebenzi kahle kahle nje ngisho njalo kodwa uma uhulumende eza kukhuphula imali ngalolo hlobo kambe kuyabe kuchaza ukuthi konoko kumbe sokuyindlela nje ukuthi abantwana vele bengayi ezikolweni sicela nje ukuthi leli sikhulumele uhulumende beyinanzelele into naleyo ayikho iloko zenifizi engakhuphuka isuka ku 4000 yefika ku 7000 kunjalo ama teacher bayakhala ezikolweni ambona ukuthi ama teacher bona mabe khutshulelwa imiholo yabo bayakhutshulelwa ngalolo hlobo othola ukuthi umuntu ukhutshulelwa nge 3000 sometime angaze ngikuzwe lokho mlangaze ngikuzwe kusenzakala kwezinye indawo ukuthi kuthiwa ischool fees yakhuphuka ngabo 3000 kumbe ngabo 2000 something sicela uhulumende eyinazelele kakhulu into naleyo eyehlise ischool fees kayehlise uhulumende ischool fees sibe phansi kakhulu abantwana nje bekwanisa ukuthi befunde ischool fees be affordable kwenza ukuthi noma ngubani noma ngubani bekwanisa ukuthi efundise umntwana siyacela kakhulu lokho
Studio 7 Studio 7 linjani bazali bami ngiyabingelela umsakathixo ndifisela imhlanhla kulo mnyaka esingene kuwomotho ukuthi inkulunkulu ngayo siba lani izikhathi zonke okhuluma ngosilanda kwelezo zisana lapha lobuhlungu kakhulu ihlobo zami ngojoso sikhala lokho evalele ejele engelacala ontopo zakhe iyagula lokho kuzwisa ubuhlungu shuwa ngikwazi ukuthi unkulunkulu uzezwane nemithandazo yethu ngezanu p f ngomuso kamnqangagwa ongahlambulukanga but into ekhona unkulunkulu akadakwa unkulunkulu likhona eliyisithutha elizabehlela bangabo bazakwenza konke kubafanele but ngomhla wokukhetha bazabona ukuthi bayizithutha asazi unkulunkulu ukhona lo mbuso baba wenzayo hayi unkulunkulu uzobabona mina ngifisela impilo unkulunkulu lapho ijobo sikhala emkhokhelele lapha khona angivikele kukho konke lalo babemfakela amaphoyizini nabo ladala ama-chance emzimbeni kodwa ngithi unkulunkulu ngayemhawukela kungasebenzi aphephe ezifisweni zabo zenzabantu bezanu p f ngiyathi unkulunkulu thina silamandla kodwa unkulunkulu bangeke bemedlulisi imicabangele phambili unkulunkulu uNkulunkulu akehlula lutho, ngakwenza konke kokufanele, kodwa at the end uzazibona ubuhle ekugcineni. Hhayi, ngiyabonga ngobuhle ngembuzo yakutsho kusihla kuphela. Into engenza ukuthi kuhlungu kakhulu ngumbuzo owenza abantu bezanupf. Hhayi, ngiyabonga, sithokoza.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden obekukhefu usephendukile elizweni lapho ahlangabezwe khona indaba ezimbalwa eziphathelane lombuso wakhe. Kuyona le iviki, abebandla eliphikisayo lama-Republicans bazathatha intambo zobukhokheli kudale le The House. Ngakwelinye icele, kulodaba lwendleko zikahulumende olumele lulungisiswe i-budget. Gambe umbuso kaBiden uhamba kuhle na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo weMelika, uMnumzana Dan Moyo.
Umnotho weAmerica ukhangelelwe ukuthi uzoslower down ngo-2023, and kulezinto ezimbalwa engingathi yizo ezenza ukuthi kube njalo. Okokuqala, i-inflation. I-inflation is very high, and sibona i-Federal Reserve izama ngazo zonke indlela ukuthi yehlise i-inflation, ngoba i-inflation yenza ukuthi izinto zidure zonke, from ipetrol, ukudla, landlane, and zonke lezi zinto yizo ezenza measurement yomnotho welizwe. So in the way now i-federal government ezama ukuthi ilwisane la inflation ikuthi bakhuphule ama-interest rates. So ama-interest rates lawo ukukhuphuka kwawo kwenza izinto ukuthola imali kube nzima, ngoba ukukweleta emabhenki kuba nzima. So amabhizinisi amaningi azoslower down, and sizobona i-unemployment rate iqala ukukhuphuka. Khona manje i-unemployment rate is around kubo 3.7%. Sizokhangela ukuthi next year ikhuphuke ku 4.6%. Abantu bezoqala ukulahlekelwa imisebenzi. Lokho kusho ukuthi kuzo imali izoqala ukushota, ukuthi abantu babe beqhubeka beshopa, and then izoyenza ukuthi intengo zehle, inflation la ibisisehle.
Abanye abaphikisa uMongameli Joe Biden bathi uyehluleka ukuvuselela umnotho. Wena uyavumelana labo na?
Cha, mina ngivumelani labo abantu uMongameli Biden uyehluleka ukuthuthukisa umnotho. Ngithi mina mabakhangele ukuthi sivela kuphi. Ama-problem esilawo wonke amaningi akhona yiwo la akhozelwa yi-COVID, ngoba lokhu kule-supply chain problem esiyibonayo ne-China, ngoba i-COVID e-China ilokhu i-problem enkulu kakhulu. So therefore umhlaba wonke jikelele udependa kakhulu kuma-products avele e-China, and so kunzima khona manje ukuthi i-China i-produce because of i-COVID elokhu ikhona e-China. And njalo ngapha futhi sabona i-serious slow down, amabhizinisi amaningi lahleka ngoba nge-COVID sebehlule uku-operate. So esikubonayo thina sikhangela kakhulu i-GDP. I-GDP yiyo emeasure intuthuko yelizwe, and i-GDP imeasure ama-activities ayenzakalayo, i-commerce eyenzakalayo elizweni. And sibonile yayihlile i-GDP yehlile kuma-quarter amabili, engingathi awuqala amabili, i-first quarter ne-second quarter, kodwa third quarter i-GDP iphikile up kancane. So kuyatshengisa ukuthi with everything okwenzakeleyo nge-COVID, supply chain nale mpi eyenzakalayo e-Russia, khona manje izinto ezidistabilize ama-economies wonke umhlaba jikelele. Thina sibona ukuthi uBiden wenze umsebenzi omuhle kakhulu, ngoba i-America ungakhangela i-dollar khona manje lilokhu likhwela lisiya phezulu against amanye ama-currencies, kutshengisa ukuthi umkhonomo we-America uqine saha.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo olandela izombusazwe weMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seVirginia ngapha kweMelika. Thank you. isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe impumela yokhetho lomnyaka lo ayisoze iphikiswe na? Abathengisa ezitaladeni koBulawayo bamukela ngenjabulo ukwakhiwa kwendawo yabo yokuthengisela evinkilini lenkulumane complex. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.